soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemir obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshonanjani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlazi ku-23 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi lokho akusebenzi kuza kwenza sicala ngokuthi ukuthi sizithathele isinto silobolane sithathisane sidle inyama namathakada kuzaba kusongcono kakhulu ukuthi siyesayine izinkantolo.
Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachada ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo.
Esikubongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshule amatyala lapho abaningi abaningi bakhuphela khona lapho.
Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi yebhubhu elufane ngolwesine kuthiya abanye belokhu benguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela isithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazowukhomba olotshwala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela isithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazawukhomba olotshwala. Amalwa icatsha amane abochiwe ngemva kokungena enkundleni yeCrocus City Hall eMoscow izolo ahaza inhlamvu egigini kade likhona. Lanxa eminye imbiko isithi izikliwi lezi ngamalunga enhlanganiso ye-ISIS, umongameli Putin kazange akuveze lokhu kodwa wathi nxa abantu laba bencediswe ngele Ukraine lalo liza kubona ukwabonwa ingidi. Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachade ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo. Umthetho wemichado waguqulwa ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2022, kodwa izicenxe zemichado zaqhubeka zilotshwa umthetho owawungasasebenzi. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kungabe abantu abanye beshada ngesintu, kodwa ngathi ithasithe imchado siyihambise e-SQN wayafika kuhulumende. Mase uthwaka ukho uyabona ukuthi kuzophazamisa imishado eminingi. Lo kade eshadile sekubona ukuthi hayi lokhu ushada kwami kade ngakuphamba, hayi ngangishade ngingaxabakanga, usezabona ithuba lokuthi angasaphinda chade. Esethibona kwesingakwenzeka sibone kudilika imizi kumbe imishado eminingi.
Manje singabona yini abanye sebengasafuni imichado yonale yesilungu sebefuna ukuthi bachadiswe ngesintu?
Singakubona lokho kusenzeka ngani yini nje babukande mase ngishadile sekuthiwe hayi sengishadile mbe hayi akwenzi ukushada ngesintu, izoshada ngesikhiwa. Ngiye kuhulumende ngiyesayina lowo mshado mase kuhlalahlale sokuthiwa umshado awusebenzi ngoba kwaphambaniseka kulokho kwayenziwa nguhulumende. Ngizabona kungcono ukuthi kuzothiwa ngazenza imishado wami wesintu. And kusukela manje ngiyabona ukuthi sizabona abantu abaningi bengasaxekathekisi ukuyasayina emakhosi kumbe ukuyasayina ngaphansi kukahulumende ukuthi bashadile. Babone kungcono ukuthi bayenze nje ingqoqo zokulobolana balobolane bashadise emakhaya, ngoba bengakwenza abantu lokhu ukuthi bashade ngesintu. Akwalekanga ukuthi bashade ngesintu, ngabe ngashadela ngesintu bagcine bengaziboliwe ngaphansi kwendleko zokuthi ukuthi bechone besiya chata ngaphokuhulumende kumbe ezinkantolo abantu bazobona kungcono kulokho ukuthi ukuzishadela ngesintu akukho umuntu ozovuka usasethi khona hayi umshado lowo awusasebenzi ngoba ushade kanje kanje so umshado kahulumende nxa usiba le migomo lembandela enjele ukuthi namhlanje kuthatha isinqumo kusasa isinqumo sivuke sifithi lokhu akusebenzi kuza kwenza sicabanga ukuthi ukuthi sizithathele ngesintu silobolane sithathisane sidle inyama lamathakada kuzaba sokungcono kakhulu ukuthi siye sayine izinkantolo.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi ePupu eLupane ngolwesine kuthiye abanye belokhu bengunguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Elitshe lesikhumbuzo lilotshwe igama likamongameli Emmerson Mnangagwa onguye ophawule lesi sikhumbuzo sempi yebutho lenkosi uLobhengula ele imbizo elaliholwa yinduna uMtshane Khumalo elalwisana lebutho labamhlophe elalikhokhelwa ngu-Allen Wilson ngomnyaka ka-1893. U-Ezra Chisas Banda ubesembuthanweni lo eLupane ngolwesine wasethulela udaba olulandelayo.
Bekukhiwa kuhlatshelwa ezendulo kusakhiwo esePupu Bethlehem Memorial Site eLupane esabelweni seMatheleni North, lapho bekuthe kwaqa iziphathamandla zikahulumende, inkokheli zomdabu, izakamizi labalondoloza imbali yamaNdebele ngesikhathi kuvulwa kusemthethweni isakhiwo lesi. Lindawo kulapho kwabulawa u-Allen Wilson labanye bakhe abangama-34 ababezama ukuthumba inkosi uLobhengula ababemlandela kusukela intaba zintuna duzane lakobulawayo. Umnangagwa uthe indawo lapho kulele khona amaqhawe esizwe azama amandla wonke ukulwisana labamhlophe ababefuna ukuhluthuna ilizwe. Uncome ibutho likaLobhengula ngokwenzala ePupu duzane lomfula omkhulu uShangane.
Bravery of the Imbizo, I think, was not defeated, but it is defeated. You wait. Ubuqhawe bebutho lembizo ibhiyozo elizibulisibuku alizange linqotshwe kodwa lanqoba abelungu.
UMtshane Khumalo esizukulwane senduna kaLobhengula njalo seyinkokeli yenhlangano yezinduna wamukele isakhiwo lesi esithi imbali kakhokho wakhe iyamthunuka ngaphakathi. Ukhokho wakhe uMtshane Khumalo wakhokhela imbizo eyabulala uWilson labanye bakhe.
Sikubongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshile amajwala lapho abaneyimbakuphela khona lapho.
Lanxa iningi lincoma isakhiwo sesikhumbuzo lesi esakhiwe nguhulumende osabambe isihlalo sobuduna kulesi sigaba eluselupane induna kamabhikwa sola indlela kwenziwe ngayo njalo uthi imbali ayibhalwanga ngokuqondileyo.
Abanye babhala betshelwa ngumuntu ozihambelayo. Hayi, siyayazi thina abanye sikhule kuqala sisele mkhonto lapha ngamathambo sakhanya manje.
Umlobi olodumo wengwalo zembali yamaNdebele umnumzana Phatisa Nyathi ulandisele uZulu ngokwenzakale ngosuku abamhlophe bezama ukuthumba uLobhengula kodwa behlulwa libutho likaLobhengula.
Akasilingisa kumuDisemba 1893 akuthe ukuthi kuyasa yadubhala.
Kunabanye ababekubutho likaLobhengula abathabalala ePupu wayenduna intaba zinduna uNhlanhla Mangwendweni usola uhulumende ngokuzifaka kulolu daba.
Uhulumende uthole imvumo kubani ukuthinta amathambo abiza thina bo sonke nje emahlaba ezulu.
Kulomuthano bekulamalunga ezanu PF labamabandla aphikisayo abagoqela unobhala jikelele welinye lamacele webandla leCitizen Coalition for Change usenator Sengezo Tshabangu ochaza ngokuqhatheka kokuba kulo umbuthano.
Ukubuya kwami lapha ngizolandela inyawo zikaLobhengula. I represent the people of this region.
Amabutho abamhlophe ayilandela umzila ezama ukuthumba inkosi uLobhengula thuza lomfula omkhulu iShangane eLupane. Lapho kubika uLobhengula wanyamalala wathiya ihathi lakhe elimhlophe lenqola yakhe. Himele iStudio 7 ingapha ePupu eLupane eMathele North Province. Igama nguEzra Chisas Banda.
Siyabonga Ezra Chisas Banda. Sizaliphawulela imbono yomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngodaba lona lolu kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba oluzalandela ngesikhatshana. Ibandla elibusayelwa kule South Africa ele-ANC selihambise ibandla elitsha elemkhonto wesizwe kumbe i-MK emthethwandaba lisithi alibhalisanga igama lalo ngokusemthethweni. ibandla le-MK elikhokhelwa umnumzana Jacob Zuma libikwa lilosekelo olukhulu olusekubangele ukuthi ele-ANC lethuke. Uhanjiswa kwalo enkantolo kubangele abanye ukuthi bathi isimo sezombusazwe kwele South Africa sesifana xathu leseZimbabwe lapho amabandla aphikisayo athwaliswe gadalala ngelibusayo lisebenzisa imithethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
I-democracy isingaphansi kwenkulu ingcindezi ezweni le-South Africa ngoba okwenze konke lokhu ukuthi iqembu elibusayo lize ligcine lisiye kantolo kube nezizathu esisodwa nje kakhulukazi. Okokuqala, le-party MK uma sibuka nje ukuthi ukuzalwa kwayo yaqalwa ukuzanywa ukurejistwa ngo-August last year bahluleka, kwakukhona okwakungalunganga emaphepheni okuzama ukurejista wabuyiselwe emuva. Kuthiwa-ke bahamba bayalungisa lokho kwakuthiwa akukho akuqondanga. Babuyela-ke yafika iyamukelwa ngoSeptemba wakhona unyaka ophelile. Kodwa-ke iqembu elibusayo azange lize lithathe izinyathelo eyi-10. Sibona manje seyiqala ukuthi ithathe izinyathelo lapho lo wayengumongameli uJacob Zuma esesithi yena akazi ukuvotela i-ANC uzavotela i-MK Party. Kusho ukuthi esikubonayo ukuthi baqala lapho ukubona ukuthi sebebhekane nohlupho olukhulu olumangalisayo.
Isifundo bani esingasithola lapha nxa siqathanisa khona lokho okwenzakalayo eSouth Africa lokuyake kwenzakala eZimbabwe?
Isifundo esisitholayo babuGandhi ukuthi iSouthern Africa yonkana isazake ibe ngaphansi kohlupho olukhulu lwala amaparty azithi angama-Former Liberation Party. Sikhumbule nje ukuthi ensukaneni ezisanda kwedlula aye baba nomhlangano lapha neFollows wona la ama-Former Liberation Party lapha kade bedi ngida khona bethi amaqembu aphikisayo emazweni abo ngamaqembu atshotshozelwa yilaba ababebakolonize. Lokhu nje kukodwa kusengisela ukuthi kuningi iZimbabwe engathi isikufundisa amanye amazwe ukuthi baqhubeke bebusa noma bengasafuneki abantu bengasabathandi emazweni ngoba besebenzisa ukuthi bona yibona abalweli benkulule.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezikhala ngentengo yenkomo ezithi iphansi kakhulu kulezinsuku ngesikhathi iningi labafuyi lithengisa inkomo ukuze zingahlaselwa indlala njengalokhu okwenzeke nyakenye. Iningi lezakhamizi kulesi sigaba liphila ngokufuya lokuthengisa inkomo. Okunenge asikuzweni ku-Albert Ncube esetakaliyawa eGwanda.
Inkomo eziningi ebezizothengisa eTakaliyawa eGwanda South ngolwesibili kuliviki zibiselwe emakhaya ngemva kokuba abanini bazo bengavumelananga labathengayo ngentengo. Inkomo eziningi bezithengwa nge-R10 ikhilogramu elilodwa, okudala ukuthi inkomo ezilesithindo samakhilogramu angamakhulu amathathu zibize imali engange-R3,000. Sixhumane lomnumzana Obert Moyo oyeBhorabhora eMlambapheli othi isimo esikhona sizwisa usizi.
Ngoba uma uzafuya inkomo for 4 years to 5 years uzothola i-R3,000. Udlula phezu kwama-drought anzima, uyafida, wenzani, uyazithengela imithi, but uma usulethe shuwa ukuthi uzothengisa uthengisa 3,000 uzorojwa emini kukhangele daylight abantu bethatha inkomo zethu bahambe nasihlale singela lula.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Shepherd Mancaba owehalisuphi layo othi njengomfuyi kajabuli ngentengo yenkomo yalezi nsuku.
Thina esikufisayo ukubana kube le ntengo ethiwa isifuyo asithengwa ngemali ephansi kwenani elingaka. Lokhu abakusebenzisayo kokuthi willing seller le willing buyer kwenza ukubana labo abaswelayo bawele bathengise izifuyo nentengo ephansi engasoze basize.
Ngaphandle kwentengo yenkomo, abafuyi bakhala njalo ngentengo yembuzi abathi layo iphansi kakhulu. Nangumnumzana Mthumayeli Swanda Weka fusi kwanda South.
Sile challenge lapha ezifuyeni enkulu kakhulu, isifuyo sizifuya nzima, imbuzi, inkomo, kodwa zathola ukuthi imbuzi nxa sesifuya lapha eShowa amabhaya yiwasebuye sinika iprice akusiphathi kuhle khonoko, ngoba babe sebethenga imbuzi zethu ngama-R300 zona imbuzi kwezindawo besiyazithengisa ngama-100 nomsi.
Usobhuku emantulungundu kwa 16 kwanda South, Mnumzana Admas Matshaka uthi intengo le ifana lokuthi batshontshelwa izifuyo zabo libalele, kungakho uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele.
Ngizwe ngegovernment isibaba sabafaka ilisi ukuthi emashoweni lapha siyenziwa, we experience some day like robbery.
Abathenga inkomo abaxoxela umsakazo weStudio 7 bathi ukwanda kwenkomo lokhu sekudala ukwehla kwentengo yenyama ngoba iningi kakhulu, bathi njalo sithengiswa ngemali ephakathi kwamaranda angamashumi ayisithupha 60 rand kusiya ku-80 rand ikilogram linye. Nyakenye abafuyi kulesi sabelo balahlekelwa zinkomo ezifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngenxa yendlala. Okungani kuhle kwezulu njalo lonyaka sekujike abafuyi bedidekile engqondweni ngoba sekumele bathengise ezinye ukuze bathenge isikuba kungenani le ntengo yazo ephansi. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngisethakaliyawa ekwanda South, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe, lamlela mshweshwe.
Siyabonga Albert okwamanje sengidedela emuva, ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo.
Udaba lokusilela kwamanzi laphana iBupra lamasekhonza akashiyeniyo labe City Council khuluma ngalo, sikhuluma ngokuthi akudiphileke ukuthi kube kuthenge co-disaster ngoba vele izikhashisi akunamanzi, amanzi awakho, njalo amanzi awengekho kubetha imikhuhlane, kudala imikhuhlane eminingi enjengesihudo, njalo kuletha ukuthi abantu omama babe nemisebenzi eminingi okuyadinga amanzi ngokuphila. Saphuma futhi lokuthi hashi phofu kuyakwenziwa, wathi ezinye imethi eziphume kumasibaphana zathi ngangcono kunakhe amanzi ekambi. Amanzi ekambi siwalibe kakhulu njengomphakathi wakoBulawayo, esinika abanye yabe bekhona ngezekethi wanaphi, ngoba asinashuwa ukuthi azahlandeleka yindlela eqondileyo, njengoba kwesinye isikhathi kuwona bayo sewanathi khathesi behlula. Sase sithi kungcono kungathatha amanzi lawa asetshenziswe kumandastri ukwenza izitina ukwenzani, ngoba amanzi lana laphana ngobe kakhulu.
Yebo, belingabathembi labo abazingcwethi ukuthi bengawahlanza amanzi lawa asebenzisele.
Bakhona-ke nezingcwethi ezisemasta, abantu abasemasta njengodokthalake ukuthi thi amanzi lawa angahlanzwa siwanathi kumbe siwasebenzise ne-condamship. Thina sathawu sala sibili kakhulu ngawo lawo manzi, sisala ngokuthi siyakwazi ukuthi angcole kanganani. Yonke into embi iphosela khona mphanaba, abakhiphi izisu baphosela khona mphanaba, bonke nje amadimoni konke kwenzelwa khona phana.
Izinqumo ezimqoke esingathi lizibophile emhlanganweni le yiziphi, kumbe hhayi kusaqhubeka ukuxoxisana ngalolu daba?
Hhayi kusaqhubeka, kusaqhubeka ngezinqumo, kodwa okukhulu esikukhulumile ukuthi ngabe setshenze makungagejwa izibhorane kakhulu ngoba amanzi akhona phansi. Basigejele izibhorane uhulumende nenhlanganiso thize ezingaphuma lokuthi zisidingele ukuthi sigejele izibhorane, kube lezibhorane kakhulu kusakhangelela amalongithi emona lawo anjengolabo aqifaya obanitawa yonke indawo lezane zingaphezile amanzi. Sathi thina nganginoma zigejwe izibhorane abantu babe lezibhorane zokuthi abantu bathole amanzi.
Uke wakhuluma ngodaba lwabesifazana lapha lamantombazana, lubaphatha njani udaba lolu? Sikhuluma kanje
khathesi vele kunzima lakuwa amantombazana lakubo abafana sebethola khona senabantu abadala, kuyaliwa kubaphatha kabuhlungu ngoba nje lutho kuzikuzi kumele zikhulume, ngoba baphatheka kuba abantwana batshayana ezekuthasha ukutshayana behamba beshadinga ezinye indawo vele kazilazihorane. abangcono yilaba abake bethole indawo yabo besifokane eduze kodwa baphatheka kubi kakhulu abantwana ngoba lesikhathi sokusini sokubala abasitholi ngoba sebetshona ngaphuma esikolo segijimele emanzini ikakhulu nje yona la amantombazana kulula ukuthi bahlukumezeke ngoba kusakhona ukuhlukumezeka kwabo behlukumezwa ngabesilisa
kodwa ikhansili iyasiza yini kumbe layo akukho okunye engakwenza sesikhangela ukuthi iyalethela yini abantu amanzi ukube besebenzisa ngensuku bevalele
hayi ikhansili ikhangele ithe izasiza kube nto lezamakhiyosi lamabhawuza bathi bazabe bencedisa ngayona lenda indlela besalungisisa ukuthi sithole amanzi
likhangelele kusasenjani ngodaba lwamanzi lolo elakho elokugcina
hayi thina sifuna ukuthi kusetshenzwe masinyane ngendaba yamanzi ukuthi uncediswane siyakwazi ukuthi izulu alikho njengalithi ngapha ukuthi imfundo yalithi akulamanzi kodwa besikhangelele ukuthi ngokuchurcha bezezigokwane zazifakwe nxa bekhona abangasincedisa ukuthi zifakwe kukhulumisane labo ngokuchurcha ngoba kufunayo ukuthi amanzi azabe sengasekhonadango siyabe sesisengozini kakhulu sifuna ukuthi kufakwe izigokwane yonke indawo nje kube duze lokuthi umuntu omdala ngesalukwazi esingumatshathi yathatha izembeni sezithathela amanzi ngesayisilisa
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC Lamhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP
okwaqala ngiyakwamukela uhlelo omnumzana
linjani baba Chris Gande labalaleli
ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngenyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi kufakwe isikhumbuzo sempi yebhu
okwenziwe nguhulumende asikujabuleli njalo kasikuqakezeli izandla okokuqala sinanzelela ukuthi umsunguli wodaba lokukhunjulwa kwendaba yebhubhu kusukisela emuva khona le ngeminyaka yabo 2006-7-8 mangaphambanisi ngubaba uKhonti Mhlanga osowedlula emhlabeni makalale ngokuthula eyiqala lindaba sasikhona esibiza njengathi njengama stakeholders sikubhethu likazwe esitshela ngokuthi indawo yasebhubhu kumele iphakanyiswe layo ikhunjulwe njengezinye zezimbali sezimpi ezigocela oBattle of Gadadi oBattle of Lalapanz oBattle yasempande ukwenzile ke okababa umhlanga lanxa sasisitsho kuye ukuthi ngokuhamba kwesikhathi baba umhlanga uhulumende wezanu PF uza kuthatha ela loluhlelo kuyadanisa ukuthi Emerson Mnangagwa uhlelo lolukaluqali ngabo lonyaka sesimbona eqinisa ikhande siyakhona ngale belukhona iminyaka yonke ubaba uKhonti Mhlanga elwenza futhi njengesizalwane saselubhani igovernment kayizange ilu recognize bayehluleka lokuhlonipha bakhulume ngaye ngoba nguye umsunguli waloluhambo embasola kakhulu ngabadala bakithi abagoqela obaba uPhathisa Nyathi labantu abanjengabo Peter Zwide Khumalo esibabone besemcimbini nalawa kumbe ngithi lamakhumalo wonke jikelele ngoba bathatha umbulali besiyamhambisa endaweni okungamelanga ukuthi ngabe uyafinyelela indawo liyana simbona eseqamba amanga ekhuluma ngokuthi uyisemkhulu ukhokho wakhe ukuthiwa ngumubengo Mvengo wayekhona kumbutho kalobhengula abuya sitshela ukuthi wagcina ngama 1940s sebuyela kibo khona ngale lanxa isishona wayengasasazi yasisindebele yena yindaba ngama 1940s simuzwa ngembali yakhe lokuthi wabuyela esishoneni kodwa sitshelwa futhi ngakweni incele ukuthi wayelibutho likalobhengula okusibonisa ukuthi mhlawumbe nxa eqinisile lokho ukuthi uthi wayevele ngasobutho wayeyinhloli ebuthweni likahulumeni likalobhengula njengoba sikwazi ukuthi kubhekhi yasegadadi eka 1893 amashona ngu 652 abuya ehamba lamakhiwa ezothengisa ezokulwa lamabutho kalobhengula kuyabonisa ukuthi mhlawumbe nqa eqinisile kusho ukuthi lo muntu waye ispy waye ngasombutho kalobhengula ngoba ubuyela njani kwela kibe emashona lenti ngemva kokuthi impi siphelile ngama 1940s ulobhengula siwanyamalala kudala kodwa ke ngawena imicele sithi imbali yamanga ngoba omnangagwa kudala beqamba manga ngizahle ngithathe lesi sikhathi futhi ngikhulume ngokuthi nqa kuliqiniso lokho uEmerson Mnangagwa wabulalelana abantu bakithi ngegugura wonke ngeminyaka 1983 to 1987 ndizakhumbula ukuthi ngomnyaka 1984 ekhona ngale lupani wakhuluma ngokuthi abantu bemathebelelendi bangamawu abafuna ukufakelwa iDTT
khona ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa ebekhona akhokhele lombuthano njalo lesikhumbuzo lesi silotsho igama lakhe likubone njani
akulabantu abathengisisizwe njengabona laba abathethe uMnangagwa bengabantu bayithi bayamhambisa ebhubhu kuyadanisa ngoba bayehluleka ukuhlala la phansi bamtshela iqiniso ukuthi emathebelelendi abantu bayakhala ngokuthathela umhlabathi wabo yibo oEmerson Mnangagwa lamashona lokuthathela umnotho wethu wonke igolide lonke lisemathebelelendi lokufundiselwa abantwana bethu ezikolo zethu ngabotisha besishone bayehluleka ukuhlala phansi bamtshele ukuthi abantu besindebeleni bakhala ngalolu cuku wena hulumende kaEmerson Mnangagwa lezanu PF yakho elikwenzayo bayehluleka ukumtshela ukuthi Emerson Mnangagwa khona manje ukhuluma ngodaba lokugugura wonje othi ufuna lulungiswe zinduna abantu abafuni ukuthi udaba lolungabe lulungiswa zinduna abafuni ukuthi bona wena njengombulali njengophepetrator ubotshwe njalo ukhuluma iqiniso ukuthi wawukwenzelani kodwa sibabona bemthatha bemusa khona ngale njalo konke lokhu kuyabonisa nje ukuthi silabantu abangabathengisi abacabangela izisu zabo besehluleka ukucabangela isizwe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga babu Chris Gande labalaleli libe lokuphila okuhle
lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli wecele le MRP ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo kuhlelo lunye neviki ezayo sikhathi sinye lilale Uhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uBonwell Louis Moyo ehamba leqembu lakhe leGanyani Music bephethe isingle yabo entsha elesihloko esithi useLondon. Nangu ke uMoyo exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Lele mbongi thuba njalo babunkomo ngibingelela kubo bonke abalaleli beStudio 7 ngokuzalwane secholo sendawana yakwesigente umculo ngoqale 2020 la engakhipha kona isingle track yami eyayisithi ungavumi ngabuya ngalandela ngakhipha eyinye futhi nginomunye umfowethu wasenkaya esiyezi abathi ezabuya eyayisithi wena hlela nini ngabuya ngakhipha futhi eyinye ethi imambe emnyama so kwathi December ngase ngikhipha futhi eyinye eyayisithi wena uselandani
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
nasegoli ngifisa ukuxhumana nami angithinta kule number ethi yona 0742420300 0742420300 ungangithinta lapho uyangithola kuma-calls nakuwhatsapp
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
ngiyabonga kakhulu ngoba nginokuthola uxhaso kulaba ingoma zami ziyabe zithe zihamba zafinyelela kubo ngiyabonga ngithi bebambe kanjalo behlale besazi ukuthi kulo nyaka lokule albhamu elizayo ngiyalibonga uxhaso lwabo ngiyabonga futhi lalabo abanikeza amandla ukuthi ngiqhubeke ngiye phambili ngithi inkosi ubusizo
Siyabonga ke Nkomo, hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye, asidibaneni kusasa isikhathi sinye. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.